sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Mogela emoyeni ngomgqibelo mhla ka 20 kumbimbitho 2021 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
imali yankhona kayeneli ngezizathu ezithize abanye kade bengekho emsebenzini
bekuphithizela emadolobheni namuhla abazali bethengela abantwana impahla zokusebenzisa ezikolo ezivulwa ngomvulo abaningi bekhala ngokudula kwazo
sonke lesi sisanasana lesiyaluyalo esisibona ku-opposition bexotshana besenza zonke lezi zinto ukuzuzisa iZANU-PF yoyodwa evunayo
abasekeli be-MDC Alliance bathi balokudana ngokuxotshiswa kwamalunga abo edale lephalamende njalo nje kodwa kungelalutho olwenziwa zinkokheli zabo sileqembu lerumba elecholocho Great Sounds zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amane lanye belomkhuhlane lo. Lokhu kutsho ukuthi asebethethwe yi-coronavirus selokhu ifike kuleli sebengu-1510 kuthi asebefunyenwe belayo sebengu-36,652. Abahlatshwe ijekiseni yokuvikela lumkhuhlane izolo bangu-1,685. Okukhweze inani lasebehlatshiwe selokhe loluhlelo lusungulwe kumaviki amane edluleyo laya ku-41,687. Bekuphithizela emadolobheni namuhla abazali bethengela abantwana impahla zokusebenzisa ezikolo ezivulwa ngomvulo abaningi bekhala ngokudula kwentengo. Bakhala njalo ngokuthi izinto eziningi zithengiswa ngedola laseMelika kuphela. Kobulawayo itranki encane ibiza $83 kuthi enkulu $90. Izicathulo zona ziqala kubo $15 kuthi iblazer echipileyo ibiza $48. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi abazali gabalayo limali.
Abaningi imali yankhona kayeneli ngezizathu ezithize abanye kade bengekho emsebenzini isikhathi esedlulileyo beku-lockdown. Abanye njalo nje loba besiye emsebenzini iholo labo livele liphansi. Abanye behluleka ukuhambisa abantwana ngokuthi iholo labo aligwaniseki ukuthi libhadale i-school fees lithengo lokufunakalayo. Yikho nje ababalisa abathize labo bekhonona bekhala ngokuthi abasoze bekwanise ukubuyela emsebenzini. Behluleka ke labo babalisi yibo phela fakazali njalo behluleka ukuthi belungiselele ababo abantwana njengoba ikholo labo ke liphansi. Ebesikukhangelele ukuthi luba ludaba i-TNF elukhangeleleyo njengoba Territorial Bargaining Councils esehlulekile phela ukulungisisa lokho. Yikho besifuna ukuthi i-tripartite negotiating forum ikhuphule ke ama-incomes kumbe ifake i-minimum wage eza kwenza ukuthi ke abazali bekwanise ukuhambisa abantwana esikolo. labo abamabhizimisi sibona bakhuphulile ke intengo yezinto zonke nje okusobala ukuthi lokho kade sikutshelwa isikhathini esidlulileyo ukuthi kule stabilization kungaba ama prices kungaba i currency yize sibili.
Zikhona yini izikolo esezikhweze ama school fees ngokuzwa kwenu njengabazali?
Singakezwa ke izikolo esezikhuphule ama school fees okwethemi yonale esikwaziyo ukuthi izikolo eziningi ebesezazise abazali ukuthi imali efunakalayo imali ye US dollar imali ke engatholwa ngabanengi.
Umnumzana Japhet Moyo, ngonobhala jikelele we-ZCTU. Kulowesilisa weZimbabwe ohlala eMelika obotshiweyo ngemva kokuvuka ubhova watshaya umkakhe ngesando ebusuku waqeda walumathisa indlu yabo ngomlilo. Umnumzana Golden Makusha oleminyaka yokuzalwa engu-52 ubotshwe ngolwesine wetheswa amacala atshiyeneyo ngemva kokutholakala eqalekile endlini yakhe kulandela isehlakalo lesi. Akwaziwa ukuthi ababili laba bebebangani. Umkakhe utshele amapholisa ukuthi uzwe esehlaselwa kuphela ebusuku elele. Okwamanje ababili laba balaliswe esibhedlela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla wethule umbiko esenzela umongameli weTanzania omutsha amhlophe kulandela ukufungiswa kwakhe ukuqala umsebenzi izolo. Unkosikazi Samia Sulu Hassan uba ngumongameli wakuqala wesifazana embalini yeTanzania kulandela ukubhubha kobe ngumongameli umnumzana John Magufuli ngolwesithathu. Umnangagwa uthe uzimisele ukusebenza kuhle lomongameli Hassan ukuze bathuthukise ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili kanye lezizalwane zamazwe abo. Abasekeli be-MDC Alliance bathi balokudana okukhulu ngokuxotshiswa kwamalunga abo edale lephalamente njalo nje kodwa kungelalutho olukhanyayo olwenziwa inkokheli yabo. Lokhu kulandela ukuxotshiswa kwamalunga aleli bandla ayisithupha kuleli dale libandla le-PDP kuliviki. Abaxotshiweyo bagoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana Kucacaphulu. Sebesedlula amachumi amane abe-MDC Alliance abaxotshiswe ephalamende i-MDCT kanye le-PDP besithi bangamalunga abo. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Sonke lesi sisanasana lesiyaluya lwesisibona ku-opposition bexotshana besenza zonke lezi zinto ukuzuzisa iZANU-PF yoyodwa evunayo. Ilizwe liyadilika, abantu beZimbabwe bayalahlekelwa, ukuhlonitshwa komthetho lamalungelo abantu kuyaphela. NgesiNgisi sithi phecelezi okwenzakala ku-opposition is bad for democracy, bad for accountability, bad for the rule of law and bad for the people of Zimbabwe. Lapho okuvuna khona iZANU-PF, lapho okuzuza khona iZANU-PF, abantu beZimbabwe bayalahlekelwa ngokuba iZANU-PF kayisebenzeli bantu beZimbabwe. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi abe-opposition bakubone ukuthi bayakunanzelela lokho, bayakulungisa, bangaphi iZANU-PF isivuno, bayiphe igcwalise konke lokho ekuzuzayo abantu beZimbabwe belahlekelwa. Ilizwe lidinga i-strong opposition. Nxa ingekho i-opposition eqinileyo, ibande eqinileyo iphikisayo, ilizwe liyadilika. Ngakho ke kuyingozi lokho okwenzakalayo, lizadilika ilizwe nxa kungela strong opposition.
Bayakhala abantu Ncube ikakhulu abasekeli be-MDC Alliance bathi kudala ibandla labo lidilizwa uMonzora begxotshisa amalunga kathesi sokuyi-PDP. Kodwa akulalutho olwenziwa inkokheli ukuvikela ibandla.
Yebo, bafanele bakhala abantu, bafanele basola abantu, bafanele bakhathazeke ngokuba nxa bebona i-opposition isiphela isilwa yodwa, bona sebephelelwe ngamathemba kangaka, sekuphele imigwaqo, kwaphela izibhedlela, kwaphela izikolo, kwaphela imisebenzi, kwaphela i-industry, abantu sebephelile bebulaya indlala lokubuswa kabi, sekuphele ukuhlonitshwa komthetho, basebe bona abantu sekuphela i-opposition eyethenjiwe ukuthi ingene endaweni yezanu-PF esidilizilizwe kangaka. Bafanele abantu bakhale. I-opposition ngokunjalo kumele ihleleke ikwazi ukulwa lezanu-PF, hayi ukuthi ilwe yodwa. Kumele ibambisane empini yokulwa lezanu-PF kukhitshwe umbuso obusa kabi kangaka.
Umnumzana Fidlela Ncube ucubungula ezombusazwe.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa fube mbula.
Kwezemaphandleni, izakhamizi zeGwanda South sezikhuthaze uhulumende ukuthi engeze uncedo oluphiwa abaswelayo lugatsha lwe-social welfare ukuze bengabulawa yindlala. Kufika Walbert Ncube.
Izakhamizi ithi zululana kakhulu okwadala ukutota kwezilimi emasimini osekubathe njalo besendlaleni njenganakenye lapho izulu elingananga khona. Kungakho zithi kuyadinga ukuthi uhulumende engeze uncedo lokudla kupha uzulu emakhaya phansi kogadzo lwe-social welfare ukuze zingabulawa indlala. Unkosikazi Regina Spanda osuka kuward 19 emlambaphele eGwanda South uthi izulu elanayo lonyaka ladala umonakalo emasimini.
Nxa kuyilokhu esikwabelwayo ubuhlungu into eniyodwa ngoba kuyabhalwa inganxanye bantu kwesisikhathi abangu-20 the rest vele yabivele ngeladulo, so sibesifisa ukuthi into le nxa isiza ayiphi wonke umuntu.
Unkosikazi Elkani Mlilo oyisakhamuzi eTakaliyawa layo uthi isimo sendlela sibi emakhaya.
Udubo lukhulu sikilashulo elincane lokho okuphiwa nguhulumente. Uyazi ukuthi kathe sikunje ku-welfare siyahola kulabe-welfare kuyake kubuya amanye amadola. Amadola lawana futhi kuthiwa abe-welfare lenelikhola ku-welfare hhayi lihlala khonapho alisaholi laphana. Then idola lelana lalo lizathatha ipijananyana lichiya abanye abantu vele abahluphe ekhaya lokwanokokuthi angikwazi sokusiya ngokuthi ungubani ungangena lapho kuleyo ndawo. Bechiya abanye abantu bekuwa.
Uphinde wathi lanxa bethola lokho kudla bakuphiwa nguhulumende indleko zokuthwala lumumbu bazibhadalela okudala ukuthi abanye bengakutholi ngoba bengelayo imali.
40 rand leyo ukuthi ngizayithatha ngaphi ngandlela bani uma ungelayo i-40 rand awuthu yabona indlala yakhona iyaba isibuhlungu kakhulu. Ngizwe kuthiwa khona hayi isaka lakho gogo lithethwe ngunazi bani ngokuthi unemali antsho yabona.
Unkosazana Phumzile Nathi osuke eThakaliyawa ophila ngokuthengisa isithelo number 8 uthi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus ngezinye sesizathu esesidala ukuthi bahlaselwe indlala.
Ukudla bese ngizigavuna ngoba bentengu-10 kg ngihlalehlale hambahambayi ngibona ukuthi sekuphelile hhayi ngizigavuna sibili ngoba bentengiyokusenayo ntambamayo.
Lanxa bekhala eGwanda South Gobe uwile Matobo bona bakhangelele isifuno esinganeno. Kuthi umnumzana Luka Ncube
dlala esilayo thina ngilo kungani ngiyamakhaba kula khabe but hayi inyawo chanyane nalela lomumbu nyana ikuthi la umumbu wakhona ufutheke one day wahlwa woma one day.
Ugatsha lukahulumende olubona ngokunakekela uzulu olwe-social welfare zansemandebeleni ludimule ezifika phose iy'nkulungwane ezingama-25,000 zidinga usizo lokudla kudimule ezitholayo okwamanje zifika phose 70,000. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemlambaphele eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Si siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile emhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso ye Women Development Trust of Zimbabwe, ephathisa amantombazana akhulelweyo ngesikhathi se lockdown kanye lalawo asebelethile. Iwakhuthaza ukuthi abuyele esikolo. Okungaba yimbangela yokuthi abantwana bezithwale kakhulu kuyini khona ngapho? Kuyafanana lezinye isigaba zelizwe kumbe kulesinye isizathu.
Abantwana kusuke kwavukela into okuthiwa ngugode i-gold canning, kwathiwa kule mali lapha lalapha. Abantwana ngenxa yokungenzilo abantu bahamba bonke abadala labancinyane kwayiwa khona le mgodeni. Ngibona ngani kulapho yaphambaniseka khona.
Inhlanganiso yakho ibancedisa ngani abantwana?
Siyabanika imfundiso yokuthi ukuzithwala akuthi ukuthi kuphela kwempilo iyaqhubeka, ngikhona ingxenye ezingakaqali. Njalo umntwana lozelweyo uyafuna ukuphila, uyafuna ukulungiselela. So okudingakalayo ukuthi umntwana oyinkazana azivuthe, babuyele back ebuntwini, balalele futhi nemfundiso yabazali, baxwaye ukuphoka ukuhamba nje bevumela ukulala lalo. Bathi nxa bekwenza kwakwakule njongo kanye ama-consequences kulempumela ekuqineni engamnandi futhi emntwaneni ongafundanga, ongasebenziyo, enxa futhi ogcina ngugogo layo ongasebenziyo olupheleyo, kuyaletha ukuya la. Njalo siyabafundisa lokuthi kuzalwa umntu omncane kuyamlimaza emzimbeni, kanti lokuya emacwaneni labantu umntana omncinyane kuyamlimaza emzimbeni. Le mikhuhlane minengi, yizo izinto esizama ukuthi sibancedise ngazo, sibabonise ngazo. Kulobuzima kodwa ngendlela yokuthi sisesaqala ngabazali, abazali bahlela ukani sisiqina sihlangane kakhulu nabantwana sibe sia.
Manje-ke labo abangabafana
silohlelo kumbe phambilinyana sibe-activity esifuna ukubiza abadala nabantwana ukuthi abantu abayazi into okuthiwa i-rap ukuthi kuyini kasinanzelele. Ungakhumbula kudala kwakule nto okuthiwa usibaring abantu bangawotho kunye i-rap kuyadlalwa lobani bani, abantu bangawotho ya-rap. So sile programu esilungisileyo ukuthi sihlangane lamapholisa babafundise ukuthi okulungeleyo kulala lomuntu yilokho, okungalunganga kulala lomuntu yilokho. Kodwa ngathi siyabafundisa ukuthi impilo yomntwana oyimpazana kumele ihlonishwe, ngoba abantu umntwana oyinkazana vele bazibonela nje kuqansa kulayinye into abayibonayo emntwaneni oyinkazana. So ukuthi umntwana oyinkazana yebo kambe ngofazi kodwa ule mpilo okumele ayiphile, naye ulungele njengabasilisa ukuthi bagcinakale. And ngumlando wabantu bonke obaba abafana namankazana ukuthi sibahloniphe, sibancedi kakhulu. Engxenye sizakhulumisa nalamatitsha especially ku-ECD ngapha ukuthi kungaba leli room ukuthi senawo abantwana abancinyane abazali bona babala abantwana abanjani, sitshane nini ukuthi hhayi ngelanga elinje labomama babakhanela bahlala labantwana, sikhulumisane laba abalisi babuye nina baze bamunyisa ngesikhathi esithize ngendlela iprogramu esizayilungisa ngayo laba abalisi labazali. Sithi thina i-drop infant siyikhanele ukuthi engxenye sithandekile omunye umuntu angase angatine sihawukele abancedise laba abazali ukuthi kube leshelweni lokuthi bapheke banika abantwana ukuncinyana nje ukuthi bongena besesikole labongena bahlaliseke esikole.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Trust of Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga esithandekile, singene kuhlelo liphuma lendaba.
lingani lishona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomunye wabazithi zinkosi zamandebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo
okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo baba Khumalo
Sawubona mnewethu Chris Gande. Nami ngiyakubingelela njalo ngiyakwemukela mntana enkosi.
Ungasitshela ukuthi ngawapi amazwi owayethulele isizwe?
Ebengujongile iwazisa isizwe ngomsebenzi lo esingawo ngibanika into engafana lokuthi yi-update ngobunzima esilabo ngenxa yokwanda kwabantu abazibiza ngamakhosi kwelikamthwakazi okugoqela lami ngakho bengijonge ukuthi sikhangele into le ngenxa yohlupho esisinika lona sekunzima ukusebenza ngoba selokhu ikakhulu kwafika indaba kabulelani le ngoba ngabantu ababe besebenza ngibona ababe belemali okwedlula thina sisebenza la kodwa kungayishiyo imali engagcina abantu kodwa kuyimali yokwenza khona lokho abakwenzayo lapho sidlule khona sithi sesibuyela sifica ukuthi sebefike khona abantu akade bengasiphathisa emsebenzini ubafice sebemadolo nzima sebe sithi kutsho ukuthi kulombango sebekhuluma ngokuthi manje usetshenzwa kuthweni sebe sithi hambani liyolungisa indaba zenu kubakhuluma into eziningi abanye sebeqalisa ukucila phansi abantu akade bengasiphathisa ukukhulula lesi sizwe masinyane mina lokho yikho bengikutshela abantu ukuthi yiyo le into esingihluphe kakhulu emsebenzini iyangikhathaza le moyeni wami ngokuvela belokhu bekhuluma ukuthi lo kayisiye inkosi oyinkosi yimi kabakhulumi ngeagenda yabo kodwa bakhuluma ngakhona lokho ngakho sekusenza umsebenzi ube nzima okunye bengifuna futhi bakwazi ukuthi la madoda wonke azibiza amakhosi sekudingeka ukuthi kube lendlela yokuthi uNkulunkulu angenele ukuze isizwe sikhululeke akhethe kumba afakaze lowo amenze waba inkosi ukuze umsebenzi uyephambili
abanye belokho bethandabuza ukubana inkosi uqobo ngubani phakathi kwakho labanye ababili ababalisa umnumzana Zwide kaLanga Khumalo lomnumzana Abulelani loBhengula Khumalo
yeah abantu abathandabuzayo abathandabuzi lutho ngoba inkosi ilempawu zayo iyakhanya inkosi ziyavela impawu zenkosi njalo inkosi kayikhethwa ngabantu ikhethwa ngulowo oyikhethayo ngoba lo oyikhethayo kumele la yabe inkosi phezu kwakhe so abantu nxa bethutshabe khuluma ngokuthi bona baphethe ubukhosi kumele baveze lezo mpawu njalo bakhulume uhlelo lwabo lokuthi bazinkosi nje bazokwenzani kutheni angikakuzwa uphuma khona lokho ebantwini bonke labo baqambayo kuba into ekhulunywa sengathi yimfanelo ngoba ubaba mkhulu kwakuhambe kanje kanje kube kanti ubukhosi yinto yokubusa abantu kayisiyo nto ekayihlomkhulu okuthiyele yona kumele uphume ulohlelo lokubusa ikakhulu ngesikhathi esifana lalesi okuvuka ubukhosi bungazanga bube khona for the past 125 years ukuthi bakhanye belokuthandabuza ukubo lokhu akulanto umuntu angabenzela yona
okokugcina ngawapi ofuna ukuwatshiyela isizwe sikamthwakazi
umlando engiwutshiyela abantu kulaba abafana lami abathutshe komthwakazi besithi bazinkosi ebengikutsho kubo yikuthi madoda kasibophena amabhrugwe ngoba izinto sekumele zitshintshe kumele kusale kule nkosi eyodwa ukuze abantu bakwazi ukulandela ukhomanda oyedwa hayi khona bebizwale 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 ngakho ke sekumele kungenele usomandla ehlukanise phakathi kwenyama lelo mgogodla njalo nginike amalanga ngathi mina kusukela namhlanje kusiyafika ngomvulo kumele kube sekube lento eyenzakeleyo eyokusekela lowo muntu oyinkosi ezavela kusomandla ngendlela ezakhe eziyisimanga ngiyabonga kakhulu
lo ke bekungumnumzana Stanley Raphael Khumalo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande asidibane njalo ngeviki ezayo lilala
See you.
Sibongeke uChris sizigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu letsholotsho Great Sounds liphethe isingo yalo entsha ethi savumelana. Isikhulumeli saleli qembu uThamsanqa Spanda
savumelana engakutsho kusingi track le ukuthi sithini esikhuluma ngani kule ngoma engalunganga ehlatshelwa ngabantu ukuthi etsholotsho ugcwele izigebenge etsholotsho kwakhiwa kwakheki sasizama ukutshengisa abantu ukuthi hayi imiqhumuzo ikhona endumbeni ngaze ulime wafaka ifertilizer wafakani kodwa kutsho ukuthi indumba zonke sesiba imiqhumuzo ngakho ke etsholotsho imizi khona etsholotsho kuyakheka abafuna ukwakha etsholotsho bengakha njalo uthando etsholotsho lukhona yikho sathi savumelana.
Amadlalade kanje selilamangaki mdawini?
Siliqembu babunkomo silama album angu-4. Eyokuqala i-album yaphuma ngo-2014, eyesibili ngo-2015, eka-2014 ayisithi impilo yanamhlanje, eka-2015 isithi iSodoma neGomora, eka-2016 yesithathu isithi iDeluka. Ngenisa hlala sazokhipha ngo-2019 ethi isikhalazo sethu. 2020 lapho esabuya khona lamasingi esakhipha khona sefeature inkunzi kaSlanke lo teaser ngesikhathi kuqala i-corona laphana sathi hayi ke nise test amazwi sabuya lenye ingoma yathandwa ngabantu kakhulu la isingi track yayi project yenkunzi kaSlanke lifani original sabuya ke ngabo October sesikhipha le singi ethi savumelana.
Ngathanda ukuthenga umculo wenu balithola njani?
Iqembu libest eSouth Africa lapho esitholakala khona abangaphandle kwelizwe 0027 840 51 6403. Ngizaziphinda njalo 0027 840 51 6403. Yizo inamba abangasithola khona. Kanti kuFacebook page bengabhala tsholotsho Great Sounds yila abangasithola khona. Ngiyabonga baba uNkomo.
Uphuma ke enkundleni uThamsanqa Spanda leqembu lakhe letsholotsho Great Sounds ngale ethi ikorobela abayihlabela leqembu leMasendu Boys. Tsholotsho Great Sounds bahlabela ke kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili. Bekuphithizela emadolobheni namuhla abazali bethengela abantwana impahla zokusebenzisa ezikolo ezivulwa ngomvulo abanengi bekhala ngokudula kwalezi mpahla. abasekeli beMDC Alliance bathi balokudana okukhulu ngokuxotshiswa kwamalunga abo edale leParliament njalo nje, kodwa kungelalutho olukhanyayo olwenziwa zinkokheli zabo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo, umuntu ngamilinkomo.